luba izanu ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe siphile leso sicoco ngabamphile bebe lesikhathi eside sibili sokuthi bakwenze lokho kodwa siyananzelela vele ukuthi kulobugwelegwele obuthize kupheni lesi sicoco ekakhulu nxa umuntu ewe kuhlangothi olwezaphu ngibole zipra ngenxa yokuthi kuyavela vele ukuthi ababusayo abezanu abakuthakazeleli ukubona abantu bezipra bephakanyiswa uzananzelela ukuthi lesikhathi kuvetwa amazipra amanenga avetwanga so ababathanda abantu abavela kuzapho ababathanda abantu abavela kuzipra kodwa akula ngitsho le doubt ukuthi ubabugwaquba bekumela siphiwe leso sicoco imisebenzi yakhe iyakufakaza konke khonokho kusukela ngesikhathi kuliwe impi from 1961 ejoin impi kuze kube namuhla ube ngumuntu ovele kukhanya ukuthi impilo yakhe wayinikela ekulweleni lizwe
kumele luphathwe njani udaba lokukhetha amaqhawe lolu ukuze umuntu wonke asuthiseke
akuthi niqale ngokusola amazaphu lamazipra akuzanu ayehluleke ukukhulumela indaba kababa ugwaqubu ukuthi aphelwe sisicoco abantu abanjengabo oChinga Dube oKembo Mohadi oAngeline Masuku osithembiso Nyoni oAbel Mazinyane banengi phakathi khonaphana labo oMaihle Olive Maihlome ngabantu abasebenza la ugogo bayamazi bekumele phakathi kuzano bancenge bacele kumbe balwe ukuthi asiphiwe leso sicoco kungasenani behlulekile batshengisele ukuthi bangamagwala bangabantu abangelazibindi la uObed Mpofu uyamazi ugwaquba basebenzele kakhulu ngesikhathi sempi kungasenani mina ngokubona kwami uhulumende ubesefake iboard ekhangela ngamaqhawe esizwe bengicabanga ukuthi bekungaba kuhle ukuthi leyo board ibe yiyo echoyo ukuthi umuntu nxa eliqhawe lesizwe bahluza indaba yakhe bamdeclare kungabi into yezano nxa kungamaqhawe okulwela impi enkululeko akuhluzwe yizipra lezandla icommand element zakhona lokho ezikhona yizwe ezikwazi ukuthi uzibani walo uzibani kalwanga.